Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 wakwasa 2022, Mpraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyazeqi namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokufithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2
abe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli, ngoba nxa sikhuluma ngale ndaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngaphi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotekta ilizwe leRussia from imilitary advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi umanyano weNATO obunjwa ngamazwe ngamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze libise eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya landela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Snow. Izi zalane zeleSouth Africa zithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhlanje 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayenale inyanga kaMabasa. Ngalokho, inhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yi-Residents Association ikhuthaza uzulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulaba abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe, isikhulumeli sezekhu kobulawayo, uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyazeqi namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2. I-BVR phase 1 yenziwa ngo-February. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma-centers enalawo angu-14 engiwakhulumileyo lapha kobulawayo, kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama-provinces wonke ayenza aku-phase 2 kathesi.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uzulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyananzela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili sokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana reje ukubana bangene kuvota stroll ukuthi babe lelungelo lawo lokuthi babe ingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo ke iZEC sivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana rejista ukuvota ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki sifake la masenta na Iceland le ndawo zethu ngokuhlala kwethu kwezigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthambe siye register ukuvota nganga futhi kakhulu lezi thuba ziyathathwa ngokufananayo kulabantu abaningi abathathi bengelazi thuba bayenisile qiniso kubanye sebethola amathuba okubana bayithathe izithuba qhubeka futhi ungene usondela phana kuzekho ukubana uhle uthola amathuba okuba noregister qathekile
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakuregistrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota
ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi thole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu lokugatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo kungakusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezek ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisa bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
Laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesivili, umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu, kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi. Abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18. Kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe. Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngapi, okungaba liphepha lamanzi, likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja, kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngapi, incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe umhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia, umongameli Emerson Mnangagwa uthe umanyano wenatho yiwo oqale ele Russia. Ngakho ke kuyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba ele Zimbabwe libe ngelinye lwamazwe angamashumi amabili lane 24 avotele phisa isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sokuxotsha ele Russia kukhansili ebona ngezelungelo loluntu e-UN Human Rights Council. Ele Melika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine. Amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amashumi amabili lane 24 avota ephisa ukuthi angamashumi phose ayisithupha 58 ala ukuvota. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana George Sithole o-University of Zimbabwe uvumelana loMnangagwa esithi ele Russia lenza lokhu ngoba iNATO ibeyifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela ele Russia.
Izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesi sindo ngokakhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi yi-world history. kusukela ku bizika i Soviet Union ngo 1990 ngo 1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe eNATO agoqela America labo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane ngelawa amazwe asemngceleni weRussia. So ngokubona kwethu sibona iAmerica ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo oyibandla leZANU-PF yena othi elemelika yilo eliphazamisa ukuthula kwele Russia.
Kulo mongameli ngoba nxa sikhuluma ngendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotekta ilizwe leRussia from i-military advancement phecelezi esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha iNATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola iUkraine isisiba nobungane nobudlelwano leNATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi echubukileyo zombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi phakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha leNATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo likhokhelwa yi-America, ngamazwi esizwe ekukhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin ongumngane kaPresident Mnangagwa esenza umuntu kube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe eUkraine. Kodwa thina esikubonayo ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe leUkraine ngodlwane elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besifa eUkraine ngenxa yempi yonaleyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa wawalile ukusola eRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba iNATO kwenza ukuba eRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthe eZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngele Russia. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini we-Deep Slow, izizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebenzela evalweni abaningi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayivota ukwenzela ukuba kukhulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eTshabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Ngicabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele, besiproviding nge-bus fare, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyozihlalela ekhaya, silinde sifike siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe eSouth Africa, asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi, anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluka Elvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa utshiswa, lokuthi ufe ugini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi,
sengikulungele ukubuyela, konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imichaqana. Njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe, asikwazi-ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuye phela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje, kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli, ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha, impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona, kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona zizalahleka. Yeso ke sicabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakwele South Africa, ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sizaphila nabo abantu badla eMzansi, sisekhaya sifunda nabo kuPostbasis, kuFoundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Bakhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abakuparliament, they've got ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya. But asikaze sihambe siyoluta omaybe siyenzani emaplazini abo, emamayinini, kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le imzansi banama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sokuthi ama-trucks e-South Africa engazangeni kwelakithi, or maybe i-truck esizoyibamba ngale kwelakithi sichise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyethu, the way abayenza ngakhona.
Umnumzana Thandazani Moyo laye uthi kumele izizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwele South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhudwethu ubaba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kwele South Africa, eshiswa ngabantu, kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu, kahle kahle kunzima kithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe lingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zikamunye uElvis Nyathi zilungiselela ukuya mngcwaba kobulawayo. Kulabantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela ukunceda umndeni kamoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo womngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokitshini eleDeepsloot, izizalwane zele South Africa. Umnumzana Elvis Nyathi. UZulu waseMaphisa ngezansi yeMandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela seMaphisa District bencedisana labasebenzayo kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Wana Sasi Andlovu usethulela lolu daba esekezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana nezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempilakahle. UMatron Mathonso wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccination nationwide, hlala ziphansi silindele imikhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la usibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinika abantu ama-vaccination.
UMatron Mathons ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
So far sesizuze abantu abangafika 28. Lokho sibabona bethonta, siyacela sibile ukuthi besondela kancinyani kancinyani njabe lalelo okuqakathekile kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi ngafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili. Abaningi nje basibe batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe becele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo. Lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe ukuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathons uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayihayi abogogo siwakhanyela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-times ama-shelf life. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane nomkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabantu asibonana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi ingasondeleka esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhugiya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Ministry of Health. Singama-Community Health Workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite i-paracetamol yamaphilisi or umuntu engakafinyelela ukufika esibhedlela siyamsiza simlathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophethileyo kweminye imikhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha. Sikhangelela la ama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Sesesisithi kukhomithi kwamfana singena kwezehealth and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet nabozigubhugiya for ukuthi siprevention of i-COVID. I-COVID ingathi isikhumanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwaneni bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyelanga ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuza lancathi nabadala siba-abuza but bona sebesi-abuza.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information yesibhedlela sizoyiletha ezakhamizini. Mina ngi-Community Health Worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zisikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Nasuka kuMakhasa Village khona lapha wa-10 sikhathi sikhathi. Uhlelo lwethu lwe-CSW sibona luyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoke njani ama-mask benze isibukuliya nama-social distancing. Then lama-under five sisebenza ngawo abantwana ukuweya emakhasi aweya konke amamwakhi. Then uma sibona mpe umntwana ngiserekhashophi odima sengisiyamrithiya esibhedlela.
Okwamanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi laba bantu belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekhezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawa yisithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalani yemiklomelo. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lebulawa yesithi yilo elijeke amanye wonke engalanini yemiklomelo lile miklomelo yesithupha ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanye, kodwa uNcube uthi lesi simo sinakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawa belisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugunyulweni.
Ngomgqibelo iqembu lebulawa yesithi linqotshwe ngethuka kanyangele FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo eyisikhombisa lanqoba kanye laba ngutshikilo bhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angisabi ukudliwa ngilahlekelwa umsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngingafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamos likhuphuke lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 0-0 lelenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini elechickenini lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaqa ngetrekanyangele wawa. Omabili lawa maqembu ale miklomelo engamashumi amabili lantathu, kodwa yehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Tenex. Iqembu leRentals linqobele Trenggeng ye-1-0, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ze-PC Caraba nge-2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu usele edanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngele-Cranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono. Njalo ngijale ihlombe abafana ngolwisa abakwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa. Njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayanisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yetshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo eyithuma munomunye ngeleDynamos, okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leManyika Diamonds libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lelebulawa weChiefs, ukuthi eleCapes United linqobele yada nge-1-0. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu lewawa lona elile miklomelo eyithoba munembili. Iqembu leyada lalo elile miklomelo eyithoba munembili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, ukuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elile miklomelo elitshumi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele izokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuqala eleRussia ukuze licine lilwisa eleUkraine. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDiepsloot, yizi zalwane zeleSouth Africa zisithi zidinga izigebengu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Ngiprofesa Jeremiah in City. Asidibaneni kusasa ngo-6:30
ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.